Hayi silo mathandleni izima ayisikuthi abase 18 yethu bengakwanisa ukuyiphila ngoba emaphandleni akula msebenzi abazali laba bathola imali yokuthi bathi sesikolo ziwethi nesifuna ukuthi ngabe siyafunda siqhubelele ngayo size lathi sikwanise ukuthi sithuthukise ikusasa lethu kodwa ngendlela yokuthi khona lokho okuncane sokumele ukuthi bathenge ukudla sidle ngoba lezulu alikho and ney'nkomo zakhona kumele abaseguze ngazo zihlasela imikhuhlane lezi nsuku vele kuyasiziyathi izinto zakhona so yikho kucina kusenza ukuthi i-ed yethu uthola abantwana abaningi sebenjani sebezithwala abanye sebesifa ngemikhuhlane ngakho uyakuzama ukuthi udinge imali yokuthi uphile lawo
wena kuyini okwenzayo ukuziphilisa
mina ngilima umbhida engadini yiwo engiphila ngawo ukuthi ngithengise ngathenga umbhidarwane iyongikwanisa ukuthi ngithenge ngawo isepa thenge ngayo isepa yokugeza leyokuwasha kumbe ngithenge amafutha amayeteni
ule ngadi encane ekhangelane lawe kuphela kumbe lile irrigation
sile ngadi encane ekhangelane le family esilima labo mama labo babasincedisana irrigation yebo ikhona kodwa ama-facilities akhona ukuthi isebenze awakho ngathi kungani kule program yendlini so isilomnyaka wonke ingasebenzi lasekhona
nxa lithe lathengisa imbhida ngenyanga Vanessa lithola malini
singakhakhulethi ukuthi ngenyanga sithola malini ngoba singahamba kume ngiphume ngiyethengisa imbhida umbembele $2 sokuzamele ngenza ngiyethengisa isefa ma ingekho ngiyabe ngi-akhawunti ukuthi imali liyana ngithengise kwaba imalini ngenyanga.